Abantu abaningi kakhulu abakhangile zamalungelo abantu amagqwetha lenhlanganiso ezizimeleyo bezivele zingathabanga ngodaba lokuthi uMnangagwa udecide ukusebenzisa amandla akhe okuthi ebe labameli abaningi ephalamenti kumbe ngithi besebenza njalo labo Monzora ukuthi be-amende u-constitutional number amendment number 2 onguye onike amandla umongameli welizwe ukwenzela ukuthi enelise uku-extenda i-contract kamalaba lokuthi ethi khona umuntu oleminyaka eyi-70 uyavunyelwa ukukontinua engujaji ehumbe engu-chief justice njengomalaba. So mbona ngani izindaba ezinhle lezo sikhangelele ukugcinwa kwe-constitution yeZimbabwe lokuthi khona sisalabo abantu esingathi ngama-judges asahlonipha umthetho welizwe kumbe alesibindi sokuthi enze i-judgment enjalo ngoba aso-judgment elula leyo ngoba iphikisana nalokho okufunakala ngumongameli okufuna ngumongameli welizwe. Kodwa ke mbona ngani benze into enhle ngoba abantu abaningi bebekusola lokho kwenziwe ngumongameli welizwe.
uMnangagwa ubona lomphatha njani lolu daba njalo ukukhona yini mhlawumbe singabona ekwenza emthethweni kanye lakuhlangothi lwezombusazwe?
Ngiyethemba ukuthi uMnangagwa indaba le ayimphathanga kuhle ngoba the whole issue about amendment number 2 bekuyikuthi enike uMalaba umbe ethole amandla ukuthi extend i-contract kaMalaba uMalaba enelise ukuthi ehlale engu-chief justice even though besefikisile iminyaka eyi-70. So definitely lapha khona kathesi bayacabanga labangani bakuthi what can they do legally and what can they do politically. Ngike ngabuza amagqwetha amaningi lapho ukuthi bayenelise yini uhulumeni weZimbabwe kumbe iMinister of Justice iyenelisa yini ukuthi iyaphile i-judgment lay kukhanya ngani baza kuzama kumbe kuyeneliseka. Kodwa ke kuzaba lama challenges because that means yena uMalaba ngokwakhe kasoze yenelise ukuthi ehlale eyilalela indaba leyo. Uzananzelela njalo ukuthi iZimbabwe ibingaka separate between i-constitutional court le-supreme court. So ama-judges e-supreme court yiwahlala ebe ngama-judges e-constitutional court. So akula constitutional court lapho umuntu angaphila khona. So mbona ngani ngenye crisis ekhona nale. That means u deputy chief justice nguye ozamela ehlale ebuye le panel ezalalela indaba le.
Isinqumo lesi singathi sipha uZulu weZimbabwe ithemba na lokuthi lanxa kungaze kuvunje imithetho emibi uyenelisa ukuyiphikisa emthethwandaba aphumelele.
Uzananzela ukuthi indaba ka-chief justice le ayisiyo kuphela nje indaba yemthetho emibi kodwa kule politiki phakathi. So even amanye it can also be a sign of factionalism within iZANU ukuthi kuyalwiwa kubanga umbuso ngoba uzacabanga ukuthi i-amendment number 2 le ibuya le clause yokuthi akusela u-running mate u-president uyazikhethela yena u-vice president or vice president abafunayo. So kungaba nje ngeyinyama cases nje esuke ya hamba the other way around but siyakwazi ukuthi isikhathi esiningi uhulumende weZimbabwe ujalo ukuwina khonapha singazi njalo ukuthi iaphili yabo izahamba njani bangagcina bewinile. Okunye kumele sikunanzelele ukuthi i-constitution lokuyitshintshwa inika uMnangagwa amandla amaningi ephalamenti iZANU ilama MPs amaningi. So singenelise kumbe ngibona ngani kuzabe kulokhu kusiba le mithetho emibi ezabe isenzakala. Yebo abantu bangahamba ekhoti kodwa ayisiwo wonke ama-cases azahamba ekhoti azagcina ephumelele.